Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgelange njabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mpandula 2023 ngotabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wakuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo.
Ukuza kwami lapha ku Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami ngi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni. Njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Abesifazana kobulawayo abaphose bafika amachuma amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs.
Indawo eziningi sizaba ne-normal to the non-normal range okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilifutshana than what we usually experience in most areas.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelela ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ubambe umhlangano wakuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet asanda kulikhetha ngemva kokhetho lwangenyanga edluleyo. Umnangagwa azise njalo ukuthi uDr. Martin Rushwaya oyisinini sakhe nguye osengunobhala omkhulu wedale ucabinet secretary. URushwaya uthethe isikhundla esika-Dr. Meshack Sibanda obekiso kusukisela ngombuso wayengumongameli Robert Mugabe. Abesifazane kobulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olukhokhelwa nguhulumende weMelika olibizwa ngokuthi yi-Academy Women Entrepreneurs. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bajabule okumangalisayo abesifazana laba abafundele ukuqhuba amabhizimusi atshiyeneyo abathole izithupha zabo eNational University of Science and Technology American Space. Uhlelo lolu lusekelwa libhanga leCAPS levinkili lePick and Pay. Unkosikazi Sifiso Akbeto Roka okubhizimusi lokufuya imbuzi ongomunye wabathole isithupha ubonga imfundiso lomvuzo wemali ayithole kulolu hlelo.
Imfundiso leyi isimfundise okunengi kakhulu. Sengikwazi ukuthi uma ngiqhelisa ibhizinisi yami ngingayiqhelisa njani, lokubana ukuba luncedo kwabanye omama loba nguphi omunye umuntu ongabe efisa laye ukungena kulelo hlelo lokufuya imbuzi. Sesikwazi ukuthi singafundisa njani abanye, sisebenze njani labanye ukuze amabhizinisi ethu akhule.
Unkosikazi Sithabile Ndowu odabuka eBait Bridge ezansi eMandebeleni okubhizimusi yokwakha uncoma uhlelo lwe-awe.
Right, iBembe Resources has been operating for the past 12 years. Iyikampani eyenza i-construction. Ukuza kwami lapha ku-Women Academy for Women Entrepreneurs kungisize kakhulu ukuba i-organization yami ngi-formalize kuhle izinto zibe sendleleni. Njalo sifunde kakhulu ukuthi sibe ngabomama abahleleke kahle in terms of i-financial literacy and record keeping.
Osakhulayo ongene kuhlelo lwe-awe unkosazana Musa Wenkosi Moyo uthi ukubhizimusi lwezebulenjini.
Ungena kule training uzanceda kakhulu because khathesi sengikwazi how to run a business. Before bengifongukwenza nje nge-general knowledge, but from ama-lessons that we got from the Dream Builder, I can now apply them to business. And there are a lot of changes that I will do. So it will benefit me in many ways.
Unkosikazi siqiniswe inkosi Mhlanga onebhizimusi lamakolishi uthi sekulamanye amabhizimusi asewasungule ngaphansi kwezemfundo.
Ngicabanga uhlelo lolu soluqalisile vele ukungceda ukuthi kungenze ngananzelela izinto ezinye ngade ngingazi. Like ukhangela even kumanagement ekumanageni izinto zami khathe sengikwanisisa ukuthi ngimanage then lokuthi nginanzelele nje ukuthi kulamanye ama-streams of income akhona kubhizinesi yami eyi-one ebengikade ngiyenza angangenza ukuthi ngikwanisa ukuthi lami ngikhule.
Unkosikazi Thubelihle Ndlovu osebenzelana lohulumende weMelika ukufundisa ezamabhizimusi ngaphansi kwe-awe uthi lo nyaka bafundise abantu abalikhulu.
This year sitrain abantu abangu-100 but since we started in 2019 we've trained 400 women eZimbabwe.
Omama bayathola ulwazi lokukhulisa amabhizimusi abo. Omama bayathola ulwazi lokuthi bangenza njani imali ngoba uyathola ukuthi omama abaningi bayabebe lamabhizimusi kodwa bengenzi imali. So ku-awe siyabafundisa ukuthi imali bangayenza njani, kuyini abangakwenza ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo engahlale ngamabhizinisi amancane kodwa bengamabhizinisi amakhulu.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo esigodlweni seMelika unkosikazi Rebecca Archer Nepa okuhofisi ye-USA Public Diplomacy Section uchaza injongo yohlelo lwe-Academy Women Entrepreneurs.
We invested about 40, between $30,000 and $45,000 for the local women. We had seed funding of $1,000 for 6 of the participants so they could get practice in pitching and developing slide decks showing how their business is worth investing in. So we provided some small seed funding to give them the practice and maybe a little bit of a bump for their small businesses.
Imfundiso yamabhizimusi ephiwa abesifazana ngaphansi kweAcademy Women Entrepreneurs luqhutshwa inhlanganiso yePace on Point besekelwa luncedo lwemali evela kuhulumende weMelika. Ngomnyaka ozayo isimemezelo sokudinga abafisa ukufunda ngezamabhizimusi siyamenyezelwa ngombimbitho womnyaka ozayo. Lo nyaka abenelise ukungena kulolu hlelo bangamachumi amathathu lasificaminwemibili kobulawayo. Abathathu babo bathole umvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-$1,000 ngamunye yokuncedisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lukahulumende oluhlaziya ezomumo womkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi eleZimbabwe likhayelele ukuthola izulu elilutshwane lonyaka. Luthi njalo lonyaka leli zulu lelakho ukuba ngelikazamcolo kanye lolaka lwezavunguzane. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lengcwethi ehlola ezomumo womkhathi umnumzana James Ngoma osebenzela lolu hlangothi olwe-Meteorological Services Department.
Lo nyaka masikhangele umnyaka womkhathi sikhangele ukuthi iindawo eziningi sizaba ne-normal to below normal rain okukhangelwe khona ukuthi izulu liyabe lilutshwana than what we usually experience in most areas especially endaweni ezinjengabo Matabeleland North as well as northern parts of Midland just to the north of Matabeleland South. Those areas kind of low but below normal to normal rain.
Izulu leli sikhelele ukuthi liza kuba liqala ukuna nini?
So izulu lizaqala kubo Matabeleland South. The other areas ezinjengabo Mashonaland East, Mashonaland West, Mashonaland Central, delay late onset. Oh, that was coming out from end of November December, that's when we expect their first rain to set in. But for Indaw, everything about much south, Mashingo and parts of much north, the earlier onset, where we expect the first little rain to start trickling in from end of October into early November. And the rest of the areas will even get as late as in December. That's when we expect some of the onset into early January.
Sikhalele ukuthi izulu liza kuba lisina kuze kufike iphi inyanga. Kungaba lokuphangisa ukuthi liphele yini?
Endaweni ezinjengaboMashingo, Bayfront, Gwanda areas, izulu lijayele ukuphela masinyane as compared to indawo ezinjengaboMashonaland East, lapho izulu eliphuza ukuqalisa and ukuphela. So each area has got its own position now. So sizabe lokhu sikhangelela umuma womkhathi siyitshele i-update ukuthi lo nyaka or this kind of type of month or this period, this is what we're expecting.
Lo ube ngumnumzana James Ngoma owe-Meteorological Services Department ekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritech eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ekulungiseleleni kwethu singabalimi, okokuqala kumele sibone ukuthi ekulimeni kwethu indlela esizilandelayo ngezivuna amanzi ziwagcina emhlabathini ukuze isilimo sethu singadakali ngesikhathi izulu lingekho. Okwesibili, sikhuthaze njalo ukuthi kusetshenziswe izindlela ezinjengezokwembesa umhlabathi ngamahlanga, ngamahlamvu, ngotshani, futhi ukuthi yi-mulching ngesikhiwa, okwehlisa izinga lokuphephuka komdaka emasimini.
Yiziphi izilimo elizikhuthazayo ukuthi zilinywe ngabalimi lonyaka njengoba izulu lililutshwane?
Izilimo esizikhethayo kokuqala, akube izilimo ezimelana lezulu elilutshwana, ezimelana nesomiso phakathi komnyaka esikuthi ngama-mid-season cycles. Lokho kukhomba-ke ukuthi silime izilimo esinjengesamabele, isilimo esinjengesengawothi, ngoba lezi zilimo impande ziyatshona ziye phansi, okuthi ziyasiza nxa ilanga lichithile, aziphangi zitshe, aziphangi zifuke njengesilimo somuntu. Ezinye njalo ezimelana ngcono lokulutshwana kwezulu ngubheka ilanga, i-sunflower, indumba zethu zesintu omaqutha labana, yibo labo abangani bayamelana lokoma. Kusekushuthi isilimo esinjengochinda laso siyamelana lokoma. Okunye esikukhuthazayo ukuthi isilimo sakho ukuze sikuphithe ivuno kumele sibe singesiphilileyo. Siphilile kunjalo nje sidinga ukuthi yelapha umhlabathi wakho, yelapha umhlabathi wakho ubone ukuthi isilimo sakho sikhula sihlakaniphile ukuze simelane lokuhlukuluzeka ngenxa yokuswelakala kobumanzi okwaneleyo. Kumele siqine njalo ekunqobeni ukhula, ngoba ukhula ngolunye lwezifo eziphungula ukuzuza kwethu emasimini. Yizi izinto esikhuthaza ukuthi abalimi abaziqapheli.
Sikhangela isikhathi sokulima, abalimi lingabakhuthaza ukuthi beqale ukulima nini?
Asilungiseleleni izulu lifike kulenye indima olapho ukuthi uyihlanyele ngezulu lokuqala. Indima yakho ungahlanyeli amasimu wonke ukuthi suqede, kodwa singaba le ndima yokuqala, sibe le ndima yesibili, indima yesithathu esikuthi ngesilungu yi-staggered planting. Kuyancedisa ukuthi nxa izulu lithe labaleka, enye indima ingasila, enye layo kwesinye isikhathi ibisisehluleka ukuthi ivuthwe. Kungaba le nhlanhla ziyavuthwa zonke. Ngakho ngamanye amacebo esiwabonisa abalimi ekulungiseleleni ukulima ngomnyaka kukhangele ukuthi izulu lilutshwane. Abanye abalimi bamelela ukuthi balime ngenkabi ngoba bheni izulu selisewule. Kuqakathekile ukuthi umlimi nxa eza kwenza khonokho sabone ukuthi inkabi zakhe obabheni laba abazadonsa ikhuba baqinile ukuthi ngabe kufika isikhathi somsebenzi baphethimeni zokusebenza. Okutsho ukuthi umlimi kuyabe kumele abone ukuthi izifuyo zakhe ziyathola amanzi, ziyathola ukudla kokuncedisa ngoba emadlelweni ukudla sokuphansi kwezinye indawo nemililo le ekhona sokwakha sokudinga ukuthi izifuyo zincedise.
Lo ube ngumnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi ohlangothi lwezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North. Umnumzana Dumisani Nyoni ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe achiyeneyo e-International Organization for Migration bathi kwangena abantu abaningi ukwedlula abaphumayo ngenyanga yoNcwabakazi, ngenyanga ilizwe elaqhuba khona ukhetho. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Inhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, isanda kwethula ugwalo lumumethe inombolo zabantu abangena baphuma elizweni ngenyanga kaNcwabakazi. Le nyanga ilizwe elikade lilungiselela ukhetho luqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi, lapho ibandla elezana uPF elinqobe khona, noma nje bekulokukhonona ukuthi alubanjwanga ngendlela eqondileyo. Isikhulumi se-IOM unkosikazi Fatsaya Nyamande Phangeti utshele iStudio 7 ukuthi kube lokuqoka kwenani labantu abangene elizweni.
In August 2023, IOM interviewed 3,363 migrants across
ngenyanga kaNcwabakazi kungene njalo kwaphuma elizweni abantu abayi 52,184. Lokhu kutshengisa ukuqonga kwenani leli ngokulitshumi lanhlanu ekhulwini uma sikhangela lezinye inyanga, njalo inengi ngelikade lingena elizweni kuleliphumayo.
UNyamande Phangeti uthi kulenani elithile elitshengisa ukuthi belingena eZimbabwe kuyavota, kukanti abanye bebesethekelela izihlobo labangani. Inhlanganiso ezizimele zodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika zayenza imizamo yokuthi abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe bebuyele ekhaya ukuyavota. Umnumzana Thapelo Ndlovu, unhlanganiso yeBotswana Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi imizamo yabo yaletha umehluko.
I can confidently say yes, said
ever. Ngingatsho ukuthi imizamo yethu yanceda, sakhuluma labanye mathupha, njalo silesiqiniseko sokuthi bahamba bayavota.
Ngokhetho luka-2008 luka-2013, inhlanganiso ezizimele zodwa zaphathisa abanye beZimbabwe ngemali yokuthi babuyele ekhaya besiyavota. Kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa bekasenelisanga lo nyaka ukukhipha imali ziqinisa ngemibiko ebikhuthaza ukuthi abantu babuyele ekhaya bayevota. OweZimbabwe uNomzana Ntokozo Thebe uthi abaningi bazama ukuvota phambilini kodwa kuzange kubalethele untshintsho.
Abaningi sihambile kuyajikela ukuzama ukuvota. Nansithi ukuzama kuyisizathu sokuthi sesilesikhathi sivota, kodwa ekuvoteni kwethu kuyamangalisa ngoba noma etha sivota kodwa isimanga kugcina sokufanana lo muntu ongazanga waphuma wayavota.
Ingwalo ezikhitshwa ngenyanga zonke i-IOM zitshengisa ukuthi abantu baphuma okudlula abangenayo, kodwa uNcwabakazi kwangena abaningi abadlula abaphumayo. Iningi elangena elizweni lalulibhekise esigodlweni iHarare, kukanti ababephuma elizweni babesuka emangweni wangezansi kwelemaNdebeleni lulubhekise eSouth Africa kumbe kwele Botswana. Iningi kungxenye yamakhulu amashumi amathathu elaphuma elizweni ngoNcwabakazi lalulibhekise kule South Africa, kukanti abanye babesiya eZambia. Ele Botswana selingelesithathu kuluhlu lwendawo lapho abaphuma elizweni abalubhekisa khona. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Abakunhlanganiso ye-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi liyanda inani labantu abathandanayo bebulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza uNkulunkulu lelizweni lonke jikelele. Ababalisi, abafundisi, labalandela amasiko labanye bathi bakhathazekile kakhulu ngalokhu, kubika uTobias Mutsingwa.
abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. I-Girls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela, hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo leli nyathela ngu-James Zikali othandana lomunye owesilisa.
Ngileminyaka 24 indaba yami ngiqalisela back then ngikhule nginemizi etshiyane labanye. Siza ngifuna abantu bele esilisa but asosizathu sokuthi ngazisa kodwa ke ngumuntu ozele enjalo even lami ngokubonakala kwami asokuzithi ngumuntu wesifazambe ngowesilisa kodwa ke ezindakithi kuyinto ehlambazwayo.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziwa ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungazi ukuthi njengamso inkazana aqede ngithanele enye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona balokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo, isikhulumeli senhlanganiso se-Girls, uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility, leading to increased awareness.
Abaningi sebelolwazi olujulileyo olubalisa ukuba kwazi imithetho yelizwe abawenza ngayo osekwenza ukuthi baziphumele mgceke ukuba babami ngaphi uzulu laye kukhanya sekwamukela ukuthi abantu bayachiyana.
Unkosikazi Virginia Makigwana yisakhamuzi sempophoma kobulawayo yena-ke uthi liqiniso ukuthi sebebaningi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Izitabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona bhuti ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho lama ngisazwisisa ukuthi kanti kwenzakalani waye abantu abatha sokungathiwa bayathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabana angibusapoti solo utabana semphunga ubona all over lapha laphayana sokungathiwa yistayila.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga. Kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. Singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umama akho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe akutsho ukuthi khona uthanda izinto aziyenzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi khona umntanami uzaba gay kumbe lesbian ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto aziyenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi kulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare. Inguto Payas Mutsingwa.
Liyaqhubeka ligugudeka idola leZimbabwe ebelingani liyaqina ngesikhathi sokhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo. Ibhanga elikhulu lelizwe libike ukuba selimise ukuphela amandla kwemali yelizwe ngendlela ezithiyeneyo kodwa kukhanya kwamanje selisiwa isisindo nsuku zonke. Namuhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngaweZimbabwe aphezu kwenkulungwane ezinhlanu i-5170 RTGS emkambo kahulumende, kuthi emkambo wensitha lithengwa ngenkulungwane eziyisikhombisa i-7000 RTGS. Abantu bathi lokhu okwenza ukuba bephile nzima emaphandleni. Abantu labo bathi sekubasinda ukuphanda impilo ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Mnumzana Jeffrey Chuma, umhlali wakoJimela eCholocho esabeleni seMathebeleland North, utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuthi sebephila nzima.
Yilapha kuJimela under uChief Mathupula. Lapha endiva sabambeki sesikwaba nje lokhetho noma ngeke ngafaki iposition yebishana but sesikwaba lokhetho endiva sabambeki makhana vele zitewo lapha izinkwa vele kazangeneki ngoba kusuthe isinkwa sesinye nge-22 randi isinkwa sesinye nxa umntwana onemuli vele ukudla vele hayi hayi bo sesikubeka vele emakhoneni asikhulu ngento ezinjengezishebo nezonyama ukuthi azakhe imzimba kuya njengembhida lele makhaya imfushwa labanye nje abanezingadi nje khonoko nje okungama-vetable njengunjabo somwelia kuyadeka nje khonoko nje ukuthi imali ekhavele kayisebenzi kakhulu yakhecholotho vele kabayazi kumbe yini total vele abayazi sebenzi irandi irandi lakhona ngelibuya livela khona le-South Africa siliphothelwa nje ngabantwana yimpilo nje sesiphila ngayo yeye ukuphila kuba nzima kakhulu ukuthi okunye nje kweminye imizele nje okuphilwa ngamahewu two futhi lezulu vele kalinanga kuhle kwangena lokudla lotho azinyoni hhayi ongahlaka vele zaphulule masimi abantu vele kawathophanga lutho hhayi impilo enzima sibili impilo enzima sibili lapha kojimila lapha ngalo ukuthi vele sizaphephela kuphi ukuthi ngange bakhona nje amaphila nje abakithi ei iyante nje bayazama nje ukuthi nje bethi push bezizame lathi bakithi sibone nje kokuphila hhayi hayi impilo enzima sibili tembo zithembayo hhayi hayi siyahawule lapha kojimila
ye manje vele niphila ngani nxa kunjalo Chuma
abanye nje bayakhwela besiye eguzini sasesawona umviyo umviyo lani uthanjiswe uthi ungathaniswa nje beuphehlaphehle abantu sio nje bezibaze ngawo kumbe ngithi vele sokudliwa kanye vele ngelanga so impilo hhayi vele inzima kakhulu mthembe esithembayo
ye singathi-ke abatsha bangaphi kathesi basikhonapho kumbe bayigoli kumbe abasayile egoli kumbe ebhuswana
ubathola nje ezitolo emakareni bedawe utshwala babo lokuthiwa yintengu labo kodwa abatholi ishaza bayahamba egoli but uzuze ukulondeshaadala ukuthi bengaye egoli le msenzi yakhona kayisekho ufika ngane sebephengo sebedutshiliwe sokuyilokhu lalokuhlana sezama ukuziphilisa hhayi impilo yakhona vele inzima kakhulu lapha etsholotshola inzima sizivele kayithambanga
ye khuluma labantu ukugcineni kwalapho ngathini nxa ungakhuluma lozulu
ya ukhuluma nje nabantu ukuthi bakithi ngakuthi abantwana basilalela beziphathise ngazelezo zingadi sizaphosisingela ama-10 randi wanawo nje esiwatholayo lokunye nje okuninginengi lozulu nje jikelele ninagqukuzela ukuthi hhayi abantu abazibonele vele nje beziphandele kalokhu nje amanzi ekhona ugwayekuthi eduzane abantu vele nje bazidingela nje impilo ngoba ngaphandle kwalokho vele hhayi akuna ndlela vele ongaphila ngayo babamthembo lapho elokuzeni vele kunzima sibili kunzima sibili vele hhayi avele akubambeki akubambeki ulutho sibili ngigqukuzela nje ukuthi abantu nje abazame nje ukuthi benze ama-cooperative bebelima nje bezithengisela nje awomatamatisi imbhidana leyo abanje akunye bekwazale ukuthi bedingana leyo mviyo nje abakhona abanye abayithengayo lapha edibeni lokuthi nje kube kuziwa yona mbonani yikho nje okungaza ukuthi abantu bephile angibonge kunikezwa sibili leli thuba ukuthi nami ngitsho ngalolu daba
lo ngumnumzana Jeffrey Chuma isakhamuzi seJimila eCholocho esabelweni seMathebeleland North obekhuluma ecingweni loGibbs Dube oweStudio 7. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection sikhangela abatsha baseZimbabwe abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngemva kokhetho lwenyanga edluleyo ekaNcwabakazi. Singake ehlukani isihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Masomlangakwa namhlanje ubambe umhlangano wokuqala wedale labaphathi intambo ele cabinet. Abesifazana abakubulawayo abaphose bafike amachumi amane 38 namuhla baphiwe izithupha zokugqiba izifundo zamabhizimusi phansi kohlelo olwe Academy Women Entrepreneurs. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.